La ABC que buena la ABC pero que se la un nuzo en gray obela sikile njengoba libonile isecure yethu eparty lapho ke kubuye leadership upresident lama vice president le youth leadership namayama senior officials ayo party lapho ke okukhulunywe ikakhulu ngendaba ke eze party mayelana lokubambana kwethu le family Dr. Mutsisen Sandray esamngcwaba njalo ke kunalowo muzi ekhulumile u-organizer wethu ukuthi ube seke wagula nje khatshanyana egwegwe e-Midlands wabe sedlula.
Ube kugulawa yini umkhuhlane womthethe?
Isimo siyazakala kakhulu njalo sikhulunywa ngabantu befemily but-ke thina sikwazi ukuthi-ke ubeke wagula kwesikhatshanyana nje engakadluli.
Unkosikazi kamuyi umnumzana Tswangirai yena ubekhona yini u-Elizabeth?
Hayi, namuhle emngcwabeni ubengekho.
Bakhona yini abamanye amabandla ababuyile?
Besilabo abaphathi bendawo abemasonto abezayoja namanye ama-methodist abesonto ezikhonapho njalo labo sabhuku bendawo usabhuku bekhona-ke njengoba-ke kuyibo abaphethe umuzi wasebuwera njenge-leadership bebekhona ukuze-ke baphekezele-ke umuzi.